I'm gonna make it. Angazi ngenze njani kuthi ngishone
phakathi inside
Angazi ngenze njani
sina songena kuvaliwe
Angazi ngenze njani kuthi ngishone
phakathi inside
Angazi ngenze njani
sina songena kuvaliwe
phakathi inside
Angazi ngenze njani kuthi ngishone
phakathi inside
Angazi ngenze njani
sina songena kuvaliwe
Angazi ngenze njani kuthi ngishone
phakathi inside
Angazi ngenze njani
sina songena kuvaliwe
phakathi inside phakathi inside siphakathi inside phakathi inside phakathi inside siphakathi inside lalela phakathi inside phakathi inside phakathi inside
Sesfigile, outina seslentile, sifuna bemmes beti way, 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 way,
Yeah.